Ama-reforms njengoba sitsho ukuthi kumele kukhulunywe ngawo kuparliament, abameli beparliament abe-CCC labenzana yiyo indlu elayilungele lokuthi kukhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe phambilini kokhetho?
Thina sisebenza sile ndlela esebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo kuparliament. And ngeparliament kule program ihlelo abazilandelayo lokukhulunywa ngodaba olungathi kumele okungabe funa ukukhulunywa ngalo. Kumele bona amalunga eparliament la afuna ama-reforms wafuna kukhulunywa bakufake ku-agenda yakhona lokho kuthiwa khona i-order pet. Nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi babone ukuthi kungafakwa kanjani. Yinto okumele bayenze bona njengokubona kwabo, njengokumeleka kwabo abantu not ukuthi ingalungi ngaphandle iparlamente. Kumele iparlamente ibe yiyo ezinezinto zonke ababona ukuthi kasika.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe loZulu nje bavunyelwe ukuxazulula ukuhlaziya rather bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kati konke lokhu ngathi yinto elungiswa yindlu enkulu yomthetho okuthiwa yiparlamente. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni sithi hayi lokhu sekumele abantu bavote, abantu bengavoti, abediaspora zimbabane. Kumele indaba leyisuke ephalamende iye emthethweni njengoba iphalamende iyenza umthetho. Konke abakhala ngakho yinto abangayenza ephalamende abakhona.